Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 23 kuNcwabakazi 2024 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe, ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganela kwezepolitiki.
Sokulomnyaka bekhala eZimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho okuthiwa alwenziwanga ngemfanelo.
Laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe, bafuna ukwenza umvukela, bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate, angifuna ukuthi ngizakuthi babotshela babotshwa amahlayana.
Abakubandla leZRPF bathi ababotshwa eZimbabwe yizigilamkhuba ezifuna ukubhikisa ilizwe elaqhuba ukhetho nyakenye. Indlala ithwalise nzima abantu eBybridge. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ngokulomnyaka kwaqhutshwa ukhetho olukhulu eZimbabwe olaqhotozwa ngabaphikisayo, inhlanganiso ye-Southern African Development Community ye-European Union lezinye ngendlela olwenziwa ngayo. Abaphikisayo abagoqela ibandla le-CCC elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa basekela okwethulwa zenhlanganiso lezi besithi kanqobanga ngemfanelo umongameli Emmerson Mnangagwa lamalunga ebandla le-ZANU-PF. Kusukela lapho le-CCC lahluthunelwa amalunga edala lephalamende ngozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu ebambisana losicamfundo Welshman Ncube labanye. Kuze kube namuhla akula kuhlaliseka eZimbabwe okuthunjwa njalo kubotshwa mahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali ukwenzakala kulezi nsuku eZimbabwe.
Uhulumende weZimbabwe uyaqhubeka ngokuncindezela abantu beZimbabwe, ikakhulu labo abangahambisani lombono kahulumende ngento ezehlukeneyo okuhlanganela kwezepolitiki. Lokhu kuvele kungumkhuba weZANU-PF kade baqala ukuthi bakwenze. Ngokuswelakala kwenhlanhla kuyaqhubeka kusenza izinto zibe nzima. Akula lizwe elingaphumelela uma izizalwane zalelo lizwe zingunguna zingaphathekanga. I-production elizweni kayiphambili ngoba kasidonsi ndawonye. Bona badonsa bodwa while abantu beZimbabwe labo beqhubeka behlupheka kolunye uhlangothi.
Umlalazi uphinde wathi kakusoze kuphele ukukhahlanyezwa uZulu kweZimbabwe.
Izinto ezinjengabo corruption zizoqhubeka eZimbabwe. Izinto nje ezinjengokuncipha kwespace kwezopolitiki ziyaqhubeka ngoba sizaba nama-election emaduzaneni. Bazaqhubeka ncindezela abantu kumbe kushawa abantu kumbe kubotshwa abantu. Khonokho kuzenza abantu bahlale besesaba. Ukwesaba kwabantu kwenza ilizwe lingaphumeleli. So abantu bahlala besesaba bengekho free. So kuzaqhubeka kusenza ukuthi sibe isolated, ngitsho labanye amazwe angasisiza. Ikakhulu amazwe lawa asentshonalanga avele akubeka mgceke kubana bafuna abantu bakhululeke ukuze basize ilizwe leZimbabwe eselile eminyaka eminingi izinto zingahambi kahle. Ngokuswelakala kwenhlanhla uhulumende weZANU-PF akakhathali ngento ezinjalo as long as bona umbuso bewubambile lanxa bewubambe ngodli.
Kodwa umnumzana Patrick Sibanda okubandla leZANU-PF uthi uhulumende wenza okuqondileyo njalo ukubotshwa kwabaphikisayo labalwela ilungelo loluntu kwenzelwa ukunqabela ubudlwangudlwangu eZimbabwe.
Laba abantu abathi bafuna ukwenza udlame lapha eZimbabwe, bafuna ukwenza umvukela, bademonstrate. Nxa bebotshwa bebotshela ukuthi bathe bafuna ukudemonstrate, angifuna ukuthi ngizakuthi babotshela babotshwa amahlayana bona beyibo abathi bafuna ukudemonstrate. Akula muntu ongaphongusukelwa ngumthetho umbophe engazange yonawe efune ukuwephula kumbe awephule. Prevention is better than cure. Look at what happened in South Africa, ndoda, ngendaba zedemocracy. Bekele uZuma waphephuka waya le ku-MK. Ikuphi namhlanje ANC? thina eZimbabwe sakubona we saw it coming saku avoid ngendlela saku avoid ngayo.
Uzibanda uthi kumele uhlonitshwe abantu bemzini ngesikhathi besedekelela eZimbabwe ngakho ke abavojiweyo bazakhangelana lezo mthetho.
Lanxa usegumeni umntwana ungathiwa kuyabuya abantu bemzini. Lwano lamakhovula la kathiwa kuyedlalela ngemva le uzasiyangisa. Le bedroom iyaklinwa esithing room utshintshwe lamalembu. Kube lezigogodo zithi zafuna ukudemonstrata ukuthi upresident asuye president. Ongupresident ngubani? Igunga lonke liyathanyelwa nxa kuzabe abantu bemzini. Le mgamu sometime kuyafaka isifayo nxa kula bantu bemzini. So akumangalisi lokho ukuthi izigogodo zithethwe zagcinwa le. Bazabanjwa bazatholakala abalalokho abakutholakala. Akula muntu obanjelwa amanga. Yibo bayakwazi futhi ukuthi babotshelwane. So hayi bayazi indaba yabo abafana laba bazalungiswa ngomthetho.
Kusukela nyakinye kula bantu abaningi abaphikisayo okuthiwa bakhahlanyezwa nguhulumende. Bakhoqela umfundisi Tavumane Masaya wabulawa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamnangagwa othi uZulu uhlezi kahle eZimbabwe njalo kubotshwa izigangi labajojozela udlakela. Izakhamizi zeBridges zikhala ngendlala eyesabekayo esihlasele kakhulu kulomango esibangela ukuthi abantu abaningi badle kanye ngelanga. UNgcwele Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
UMangwenya uselala eziko emzini eminingi eBybridge lapho izakhamizi ezithi kazitholanga lutho emasimini lonyaka ngenxa yesikhudumezi somkhathi esidalwe yisimo se-El Nino. Izakhamizi zikaward 12 esigabeni semajini esiyoka zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi uhlelo lukahulumende oluphathisa abalambayo luqhutshwa lugatsha lwe-social welfare luncedisa abantu abalutshwana ikakhulu asebekhulile ikanti indlala ehlasele wonke umuntu kulindawo. Unkosikazi Khatutshelo Ndowu olabantwana ababili owokuqala oleminyaka yokuzwala yesithupha 6 lolenyanga eziyisitshiyangalombili 8 months uthi imuli yakhe isesimeni esibi.
Sikhona abantu abadala kuphela ngapha sinasikhona.
Unkosikazi Ndowu uthi loba unina eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 60 uyamdanisa ukuthi intanga zakhe ziyahola kodwa yena akatholi lutho. Esinye njalo isakhamuzi semajini ugogo ayida nyama yawo uthi badla imbuya ngoluthi ngoba emzini wakhe uhola umkakhe kuphela loba nje behlala beyisitshiyangalombili labantwana kanye labazukulu.
Ukuzitha kwenu sinika kwenu sikhafisa.
Sila ntambama kuphela ngoba imali ingekho. Singabisidlela semini imali yokuthenga ukudla seyithatha ngaphi.
Abanye balabo abalutholayo usizo lukahulumende labo bakhala ngokuthi akwaneli ukudla lokhu. Omunye wabo ngumnumzana Kuplani Mlele.
Last month usiyakathini babuya babaphuza ujayiza abathi bona njengoba sele nyanga ezingu-4 singasabuyi zathi umuntu omunye asudlinye i-50 kg.
Umsakazo weStudio 7 wethekelele njalo kuward 6 lapho esithole khona umnumzana Alifa Mbethi othi abaphila ngcono yilabo abalezihlobo ezipheshiya.
Kunzima kakhulu ngoba singathi ukubona kwami more than half yabantu lapho baphila ngama-remittance.
Okwenza isimo sendlala sibe sibi ngamandla ekudula kwempahla eshiyeneyo ikakhulu ukudla. Isakale mpuphu elilesisindo samakhilogramu alitshumi i-10 kg eBybridge belithengiswa ngamadola emelika amane $4 kodwa selikhuphukile laya kumadola ayisithupha $6 kusiya kwayisikhombisa $7. Umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngenhlelo zokuphathisa abaswelayo olwe-social welfare umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi lanxa bekhona abakhalayo ngokungaphiwa ukudla nguhulumende sebephathise abantu bemaphandleni abedlula izigidi eziyisithupha 6.1 million ngokudla kunyanga ezintathu ezedluleyo. Wengeze wathi osobhuku yiko ababhala abantu abadinga usizo lokudla njalo akulawade emaphandleni abangafikanga khona.
What we are giving is actually more than what Inbak is saying we should be giving.
Sikhokhelwe izimvu ekunikeni abantu ukudla. Bekulomumbu eBridge. Usewanikezwa abantu bendawo leyo okwenela inyanga ezintathu. Sizabuye sibanike njalo ngoncwabakazi.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program ithi abantu abadinga usizo lokudla emaphandleni eZimbabwe okwamanje bayizigidi phose eziyisithupha 5.9 million kuthi emadolobheni bayizigidi phose ezimbili 1.7 million. Kusiyafika umbimbitho omnyaka ozayo uhulumende uthi abantu abayizigidi eziyisithiyangalolunye 9 million bazadinga ukuphathiswa ngokudla njalo kufuneka imali yeMelika ephezu kwamabhiliyoni amathathu 3.3 billion yokuthenga lokhu kudla. Imele iStudio 7 ngiseBybridge, yimi uNgwele Dube.
Sizizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations ithi balusana nomkhuhlane wempox umemetheka emazweni akhokela eleBurundi, Kenya, Rwanda, South Africa lakwele Uganda, kulabantu abafika amakhulu amabili 200 osanda kubanjwa ngumkhuhlane lo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abakhangelane lezomvikela elwandle kwele-Italy bathi sebekhiphe isidumbu sikasomabhizimusi obeleludumo uMike Lynch labanye bakhe abagalule emkhunjini kunsukwana ezedluleyo. Indodakazi kaLynch uHanna lokhu engakatholakali kulandela isehlakalo lesi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America Washington. Wezi patalene le Melika.
Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris izolo kusihlwa wamukela isicelo sebandla leDemocratic Party ukuba alimele kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Wamukele isicelo lesi phose kule nyanga umongameli Joe Biden waphuma kukhetho lolu kulandela ukukhonana kwamalunga ebandlaleli athi useluphele okokuthuza ngqotshwa ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump omele ibandla le-Republican Party kulolu khetho. Unkosikazi Harris uthi uzamela abantu bonke eMelika abagoqela isebenzi engakhethwa nguZulu ngolwezi.
On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination.
Ngimele umuntu wonke. Ngiyamukela ukhetho libandla lami ulimela ukhetho lokudinga umongameli weMelika. Sifuna ukuya phambili. Silabasebenzela inhlalakahle yomuntu wonke. Okuzaletha intuthuko yethu sonke.
Uphinde wakhuluma ngohlelo okuthiwa luqhutshwa ngamalunga ebandla le-Republican Party olubizwa ngokuthi Projects 2025 olulakho ukuphazamisa indlela uhulumende asebenza ngayo ukwenqabela abesifazane abafisa ukukhupha izisu lokunye okuqakathekiswa nguZulu.
And we know what a second Trump term would look like. It's all laid out in Project 2025, written by his closest advisors.
Siyakwazi ukuthi uTrump engabuyela esikhundleni. Umonakalo ozaba khona mkhulu okungakanani. Konke lokhu sikubona kuhlelo lakhe nabanye bakhe oleProject 2025 olwalotshwa ngabacebisi bakhe olulakho ukubisela eleMelika emuva kakhulu. Kodwa thina sithi kasibuyeli emuva.
Kusenjalo uTrump obekhankasela ukhetho oluzayo esesabelweni seArizona uthe unkosikazi Harris gasoze enelise ukuvimba imingcele yelizwe osekugcwele abantu bokuza.
But she's the border czar. All of a sudden she's saying I'm not the border czar. You know why she says that? Because there's never been a border in the whole world that's leaked like this border.
Moya owayephethe umngcele kodwa okwamanje uthi kazange akwenze lokhu akula mngcele emhlabeni wonke jikelele ovuza njengalo.
Amalunga ebandla likaNkosikazi Harris abesemhlanganweni lo eChicago athakazelele okwethulwe ngumkhokheli wabo omutsha. Omunye wabo nguNkosikazi Daryl Beckman ohlala esabeleni seArizona.
She set us up for the future, a future we've been waiting for, a future that really represents everybody.
Uyasilungiselela impilo yethu. Yikho kanye lokho esikufisa. Thina siyaphambili, okunobuhle kuphela, hatshi emuva.
Kusenjalo amapholisa esabeleni seArizona sebophe umnumzana Ronald Sivrud ophume enkundleni zokuxhumana esithi ufuna ukudubula uTrump owadutshulwa kunyanga edluleyo ekhuluma loZulu ePennsylvania. Lolu daba luqoqwe ngoPatsy Widoxara weVOA oseChicago lalethulela yimi uDaba Kancube oweStudio 7.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nansi ithiwa mahlabezulu kuhlelo live job. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lezingcwethuzi ezombusazwe, ezomnotho, ezobulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. NgoLwesibili silami ke nje.
Lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection.
NgoLwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana noJonga Kandemiri.
NgoLwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kwesiphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga sizophisana lomunye wami uMavela Sihlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebjo ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza ku-radio ku-Facebook nakuwebpeji yethu ethi www.voandebele.com.
Ele Rachel ithi indlela leZimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa amazwe omabili. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe lezenotho zithi ilizwe leli lifuna okwenjiwayo lokunye okuzanceda abantu bakwele Russia. Urhulumente weZimbabwe yena uthi amazwe omabili adlelana ngendlela elakho ukuthuthukisa uZulu. Kubika uTobias Mutsingwa.
Kulamankampani amakhulu akwele Russia agoqela e-Aurosa, emba amadayimana, e-V-Holdings, lamanye asebenzela eZimbabwe. Kulambalwa asebenzelana lohulumende kwezokulima, ezempilakahle, ezebutho, lokunye. Akwaziwa ukuba ele Russia selitshale imali enganani eZimbabwe selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ingcwethi kwezombusazwe lezenotho zithi kusobala ukuba ele Russia lidinga ukuzinothisa hatshi ukuthuthukisa abantu beZimbabwe. Kodwa omele ilizwe leli eZimbabwe umnumzana Nikolai Krasilnikov uthi ele Russia lifuna amazwe omabili athuthuke ngemfanelo.
Russia's government and Russia's business
Ilizwe lami lifuna ukuqinisa indlela esithengiselana ngayo ukuthi njalo ekusunguleni amabhizimusi kanye lokuncedana ngezikhathi zenhlupho. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko.
We accept all capital which is in the national interest.
Liza, kumbula ukuthi lapho uMongameli Mnangagwa engena embusweni wakhuluma isithe leZimbabwe lifuna ubudlelwano obuhle namazwe wonke omhlaba. Yikho ke lokhu esikwenzayo.
Umnumzana Bekezela Gumbo ocubungula indaba zobudlelwano bamazwe omhlaba osebenza lenhlanganiso eZimbabwe Democracy Institute uthi kukhona okufunwa ngele Russia.
IRussia isikhathi sonke lesi ibibukele abanye besidla, kodwa kathesi masikhaya le ngaphansi kukapresident uPutin iRussia isizimisele ukukhipha ama-gloves ezandleni layo ihle njengamanye amazwe amakhulu.
Kulabanye abanjengengcwethi kwezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi we-Coalition for Market and Liberal Solutions, abathi kulungele ele Zimbabwe uma ele Russia selisengeza amabhizimusi alo elizweni.
Kuyisibusiso kwa-Afrika ukuthi iRussia la ikhanya sibe sibale influence kuyanceda i-bargaining power e-Africa leZimbabwe.
Kulabanye njalo abathi ukuphakama kweRussia ngendlela kwenza eleMelika lesabe ukuthi eleRussia selilakho ukuba lomnotho owedlula ilizwe leli. Kodwa omele eleMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthi ilizwe lakhe galilani lobudlelwano beZimbabwe leRussia.
So we do not want to work with entities who are going to support that Russian war machine.
Elemelika kalingeneli indaba zobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe abalisa eleRussia, kodwa esikufunayo ukuthi ilizwe leRussia lime impi ezivulala abantu makhaza. Nxa ekhona amazwe asekela iRussia isenza lokhu, yiwo esingathakazeleli umanyano wawo leRussia.
Abakhonona ngobudlelwano bekweleRussia leZimbabwe bathi kumele kuhlolisiswe ukuba yiliphi ilizwe elithola okunengi phakathi kwawo. Unkosikazi Jacqueline Sande, igqwetha elilwela ilungelo likaZulu, leyabusola ubudlelwano lobu.
I-Africa kanye leZimbabwe kumele inakelele ukuthi ingabandezelwa, ingatshontshelwa nxa idinga ubudlelwane namanye amazwe.
eleRussia laqala ukudlelana leZimbabwe ngesikhathi abansundu belwisana labamhlophe. Ubudlelwano lobu bukhanya buqathekiswa kakhulu nguhulumende kaMnangagwa njengalokhu okwakusenziwa ngowayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sowe isikhathi zokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Hello Studio 7, hello Studio 7, linjani lonke abalaleli nalibingelela. Mina ngilapha eMathebeleni South eMashaba. Hey, lapha sikhala nge-network sibili. Ngabe uhulumende esijela asifakele ama-booster. Asincede asifakele ama-booster kula ma-booster asizame nge-network. Nalaba abasimelayo abakhulu abasikhulumelayo impiko yethu, ngabe siyacela sibili, kumbe ngabo MP kumbe ngobani, impiko yethu bayihambise phambili sikwazi lathi ukuba lama network. Siyahlupheka siyenza kogathi izintaba ukuthi sikwanise ukufona, ngoba phansi ayikho inethiwek ayitholakali. Siyacela.
Linjani linjani kuStudio 7? Hhayi, siyayizwa imibono iyabekwa, kodwa okunye yikuthi lina lingakhathi abantu besafuna ukubeka imibono. Liyifake yonke imibono yabantu. Imibono eminye liyikhatha kungabantu abathathu kodwa selikhathi. Hhayi, vezani imibono, vezani imibono yonke. Sifuna ukuzwa ukuthi abantu bafaka yiphi imibono.
Linjani basakazi bakaStudio 7? Ngusiziba efelabhusi, bengicela ukungeniswa ukuthi lami lingithumezele inyuzi zansuku zonke. Ngiyabonga
bantu beStudio 7. Hayi, siyalibingelela, thina sibona nje impilo yakomgodoyi kuphela, asazi ukuthi sizaphumelela kunjani. Hayi, siyacela ukuthi bezame ukulungisa sesigcwele emazweni njengamadonki shuwa. Ilizwe lakithi likhona, ongabantu sokusiphatha kubi besitshelwa bukwerikweri. Hhayi, ake lilungise iphathi ebusayo izama ukulungisa madoda.
Kubasakazi bami abahle, iy'ndaba zenu eziqotho elisethulela zona, ngiyathemba ngicela i-audio yami izophoselwa emsakazweni. Ngithanda ukuqondisa imeseji yami kubaba uGawule, uBelieve Gawule, lapho ngamameseji olwakuwayethula lapho ancindezela isizwe sakithi sakamaNdebele, kuyikuthi engumuntu wakithi laphaya. Kunje ngike ngamuzwa ekhuluma nge-School of Ideology engingathembiwe ukuthi yinto ezosiyenzela lutho kumbe singavuna lutho singabantu besiNdebeleni, kodwa esikhangelele futhi ukuthi indlela ezabe ifundisa i-propaganda, ifundisa ngohlangothi oluyi-1 kuthiwa umlando wethu wesiNdebeleni ngaphandle.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lakho usithumela yena imbono kunombolo ethi +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu likamasikandi elisathathulayo elizibiza ngokuthi abafana benemane. Leli qembu liyedlala deli lodwa futhi lisanda kwethula isingi elesihloko esithi Icholocho iyangihlanyisa. Nangumholi walo isuka lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Thank you. Como la pobre de Campo, en la chasse, o no man de Sayo. Tengo que tener la plum plasto, aunque tú, la mendiga, sin la hija, si es cangele, es en el choco Zendaba, es coquela. Solo miaga, de cala, es mapo, landela, cucho roqueto, o tu arrezan, panelo, o tu de la San Pierre Party, la botuayo, la vacatania Zayo, avantu, avaisikilam Cuba. Ay, es Cuba la pague, usted de tu lam tange. Volver a salir en el tiempo que se va a ocupar de Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.